o e indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechana njani mthwanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 16 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Hey, bakithi izinto bakithi lani liyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura. Asikhwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni. Abuye busuku ehambe busuku.
Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okukamangwele egundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC eHarare ngesikhathi abe-MDC bezama ukutshengisela. Amapholisa ababhaxabula njalo abopha abantu abedlula amashumi ayisishiyagalombili. Kule mbiko ethi abanye ekade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abantu ekade befuna ukutshengisela eHarare ngamabutho labasekeli bezanu-PF. Induna entabazinduna omnumzana Felix Nhlanhla Yamangwe Ndiweni ugwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emibili namuhla. Kuwoza Friday sisewange lapho esihamba khona le qembu leGwejani Benda. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Bekuyisiphithiphithi kugijinyiswana okamangwele egundwane phakathi kwamapholisa labasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa eHarare namuhla. Abasekeli be-MDC laba bebezondiswe ikwalelwa ngamapholisa ukutshengisela. Amapholisa abikwa ebophe abasekeli baleli bandla bedlula amashumi ayisishiyagalombili njalo babhaxabuleka kubi abaningi. Kubika uMavis Gama.
Bebecula ingoma ebezigcwele imbiko ekhuthaza inguquko elizweni engalethwa kuphela ngumkhokheli wabo we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Amapholisa abenyakazela edolobheni leHarare ikakhulu endaweni yokwetshisela e-Africa Unity Square, lapho bekungavunyelwa khona abantu okuyiyona ndawo lapho bekumele ukutshengisela kwabe-MDC kuqalele khona. Unkosazana Sithobekile Khubone, isakhamuzi semzini we-Highfields, ngomunye wabekade befuna ukutshengisela.
Heyi bakithi izinto bakithi lani liyazibona ukuthi izinto zikhwelile ziyadura. Asithwele nzima bakithi. Amagetsi asiwaboni. Abuye busuku ehambe busuku.
USenator Lillian Timvias ongeyinye yenkokheli ye-MDC usole ukuvinjwa kwabo ukutshengisela ngamapholisa.
Party yami MDC Alliance ngamshwa liyakwazi ukuthi ba-announcile ukuthi kwakhona sile demo namhla, and it's according to the constitution of Zimbabwe, which is the supreme law. So angikwazi ukuthi okuhluphayo nguyini.
Kodwa enye yenkokheli yohlangothi lwabatsha ebandleni leZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo usole lokhu kutshengisela ethi akuyi kuguqula lutho kusimo esikhona elizweni.
So umuntu olambileyo vele ungamtshela ukuthi hayi hambe eza lokhu sasuza sutha, nxa ungumuntu vele ongacabangisisi kahle uyakwenza lokhu. But bona bebesazi vele ukuthi kuzenzakalana emgwaqweni abayanga. Konke lokho kubi kusebenzisa abantu ngendlela eziphansi.
Enye ingcwethi kwezomnotho lezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya upha umbono wakhe phezu kokutshengisela okuhlelwe ngabe-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Amapholisa behlulekile ukuzwisisa umthetho ngoba umthetho uthi wona bafanele nje baphongutshelwa ukuthi kuzaba lokutshengisela. Abalamvumo yokuguqula umthetho.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi okwenziwe ngamapholisa lamhla uxotsha abekade bedinga ukuzotshengisela kusemthethweni njalo bebesenza umsebenzi wabo wokulondoloza ukuthula elizweni.
Thina we've said it ukuthi people they say kulama peaceful demonstration ngabe kukhuluma yes, but on the ground the situation is different. I think that's explaining ngiyalandela ukuthi ebudiriro abantu kade bephaka amatshe emgwaqweni amapolisa yethu to move in and disperse these and of gathering.
Wengeze u-assistant commissioner Nyathi ethi akusilo qiniso lokho sekuphume enkundleni zekulenjini ukuthi bakhona abafileyo kusehlakalo salamhla. Ngaphambilini kwalokhu kutshengisela, amapholisa ayekuma emigwaqweni yonke engena edolobheni leHarare ephumputha lokukhwathaza wonke umuntu obengena bebona ukuba uthweleni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo kulembiko ethi abanye kade begqoke impahla zamapholisa ababhaxabule abasekeli be-MDC ekade bezama ukutshengisela eHarare ngamabutho. Abanye njalo ngababikwa bengabasakhulayo bebandla leZANU-PF labo ekade begqoke impahla zamapholisa. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule, kodwa omunye obekhona ekutshengiseleni lokhu umnumzana Peter Moyo olilunga ledali lephalamende kubandla le-MDC uthi kube sobala kibo ukuthi amapholisa abahlaseleyo lawa ebengayisiyo mapholisa oqobo.
Thina sesingena ethawuni ekuseni sathola ukuthi khona ha amapholisa abahambisa abantu ezindlini, bengalibona lihamba nje lingu-5 so bayalitiliya ngaphi bangekho emoteni bahle balibisele bathi buyelanini. So abantu kade bezidingela iy'ndawo zabo ezokuthi bahambe. So abantu bagcine sebuthana laphayana enasinge-Market Square lapha baseqalisa ukuhamba ngendlela bebaningi sibili besiya e-Fordham Square. Ukufika bafikile sibili but bagcine sebesi-rounders phakathi kwaphana bathela ama-tegas phakathi. So sasesiphuma laphaya phuma basivalela emgwaqweni laphayana uMandela laphana ukuthi sitele ngoba zesimota zethu ongathi ugashana ngoba zesizonti kona i-situation yangkona kayimanga kahle. Abanye basivimbelela abanye besitela langapha abanye besitela ngapha abanye besikwa besiya khonapho kutshaya izicathulo abanamabhatonsi. But engikubonileyo mina abantu abaningi ade beku-uniform yamapholisa aso mapholisa amapholisa pholisa sibili siyakwazi i-behavior yabo ngabantu abatrained.
So ubona ngani ngobani bona labo kade betshaya abantu?
Ocha sibili bathi wear ama uniform yikho engikubondileyo mina ngoba amapholisa they were professional. Abanye bangikhona sihlangane lapho ngoba even ukuthi siphume khonapho kade sesivunjele khona siphume lendadi igcwele amapholisa ngokuthi ngabe kade befuna ukusitshaya badrela sitshaya but babapho ukuzimela bedlula behamba bebona eceleni. So laba kade betshaya abantu kutshengise emgceke ukuthi khona kaso mapholisa
ukuthi aso basekeli bezanu-PF laba okuthiwa ngama-youth militia.
Kungaba njalo as well ngoba kudala vele koba sebekuyenza during umgabe yikwaba bekuyenza sibili ukuthi abantu labayana bayafika bagqokiswa ama-uniform. Ungakhangela siyafika indisquare ukhona omnye wade umpholisa wade tie umbhobho alive bullet. Akula muntu owenza into zobulima ngobhobho kule crowd enjalo.
Umnumzana Peter Moyo lilunga ledale lephalamende kubandla le-MDC. Leli bandla lithi lanxa livinjwe ukutshengisela eHarare ngamapholisa namuhla lizaqhubeka ngenhlelo zalo zokutshengisela kwamanye amadolobho abalisayele Bulawayo, iGweru, iMasingo kanye leMutare. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukutshengisela abakade bekuqoqile be-MDC akusazange kwenzakala ngemva kokuba abasekeli balelo bandla abakade beze kuzotshengisela behlaselwe ngamapholisa akade bavimba abantu ukungena enzikini yedolobho leHarare. Abantu abaningi babikwa belimele kakubi abagoqela abesifazana lentatheli zindaba. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli zindaba phandle owenzelwe emzini we-Milton Park, umkhokeli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa uthe lo abengasaqhubanga uhlelo lwabo eHarare bazaqhubekela phambili besiya kwamanye amadolobho.
Yebo, liza kubona lokhu kutshengisela okulokuthula kusenzakala emalangeni alandelayo kwamanye amadolobho. Sizaphinda njalo sibuye lapha eHarare. Lokhu akusikho ukuphetha kohlelo lwethu.
UChamisa uqhubeke ethi ukwaliswa kwabo ukuthi batshengisele uphambana lomthetho kanye lesisekelo sombuso.
We are a constitutional organ. The party that won the elections on July the 31st.
Silibandla elinanzwa isisekelo sombuso wesizwe. Senza inhlelo zethu ngokusemthethweni.
Whenever we do things according to the law, they obviously do not treat us as such. That's why we must review our strategy.
Ngomvulo abeMDC bathi bazaqhubeka ngohlelo lwabo lokutshengisela kobulawayo njalo amapolisa aziswa kudala.
Ngomvulo siyabe sikobulawayo ngolwesibili siyabe sisegwelu ngolwesithathu emasingo ngolwesine emdare. Amadolobho lawa azanikezwe ithuba ukuthi nizakhamuzi khona lezibe lalo zibe lesikhathi sokuyatshengisela emgwaqweni kulandela amalungelo abo ku-constitution yaseZimbabwe u-section 59.
Amapolisa abikwa ebophe abantu abedlula amachumi ayisishiyagalombili eyide emizini ebalisela emavuku kambuzuma e-Epworth leminye abacatshengelwa ukuthi bebesendleleni yokungena enzikini yedolobho leHarare ukuzatshengisela. Ukuphathwa oludaba ngabazomvikela abomthethandaba lohulumende kuthiye uzwe ekhathazeke kakhulu ngokubotshwa kanye lokutshaywa kwalabo abakade bezama ukutshengisela. Umnumzana Mfundo Mlilo, ingcwethi ecungumele zombusazwe, yena-ke uthi lokhu kungenza ukuthi uhulumende kaMnangagwa abonakale engathi kazimiselanga ukulondoloza ilungelo loluntu.
Well, lokhu kusitshengisa ukuthi uhulumende ngathi ngala sinikele abantu. Bekumele ukuthi avumele abantu ukuthi bayenze i-peaceful demonstration, ngoba sibona ukuthi amalunga e-MDC labantu nje jikelele beZimbabwe befuna ukuthi batshengisele, ngoba kulenhlupho eziningi eziselizweni. Amagetsi kawakho, ifuel kayikho, izinto ziyadura, umkhonomo wethu kawuhambi kuhle.
Abebandla leZANU-PF bakusola kakhulu okwenziwa ngabe-MDC bethi kuphambana le mithetho yelizwe ngoba sebefuna ukugenqula umbuso kaMnangagwa ngendlela engayisiyo. Elinye igqwetha eliyale ukuqanjwa ngegama lithi ukumiswa kokutshengisela okwenziwe ngabezomvikela kwasekelwa ngumthethandaba we-High Court bekumele kwenziwe phakathi kwamalanga ayisikhombisa hatshi ngelanga lokutshengisela lokhu. Ngimele isidwo 7 seHarare, ngingu-Gibson Bhebhe.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Abasekeli bebandla leMDC loZulu weZimbabwe jikelele abahlala kwelebhilitane batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe bechothoza umbuso weZANU-PF njalo besithi uMongameli Mnangagwa kumele asuke esihlalweni. Sixoxele siphathamandla sogatsha lwaleli bandla olwabasakhulayo eBhilitane, unkosazana Kimberly Bhebhe wachasisa okunengi.
Sifika saqalisa ukuhlabela ingoma, saqalisa ukukhipha amakhadi abhalwe ngobubi obenzakala eZimbabwe. Sathi sifika saqalisa uku-addressa abantu, sikhala sayenza lo mthandazo ekuseni, sikhulekela bona laba bantu abahlukuluzwayo ekhaya. Khe siqeda khonapho, abasebenzi beZimbabwe Embassy pha e-London babiza amapholisa baqamba amanga bathi thina kade sifuna ukubatshaya, thina kade sifuna ukuyenza i-violence phandle kwe-embassy. Amapholisa athe efika athola thina sizihlabelela peacefully, kade singatshayi muntu, asizange sitshaye anything, thina kade sizihlabelela peacefully, siyenze peaceful protest. Amapholisa saxoxa-xoxa lawo, amapholisa asilinda-ke. And then amapholisa asanda ukusuka kathesi. Into ebesiyenzakala futhi abantu basayine i-petition ehambe ku-Prime Minister ubaba uBoris Johnson. sibhalile izikhalazo zethu kupetition yonaleyi ukuthi uhulumende weZimbabwe ilegitimate ubulala abantu bangamasela baphethe abantu ngohluku. So thina njengamaZimbabweans eLondon, eEngland sikhathazekile ngakho, sikhathazekile ngezihlobo zethu eziphethwe ngohluku njalo sifuna ukubona uhulumende weZimbabwe ujeziswa yi-international community.
Ungathi belibangaka baphatheke ekutshengiseleni lokhu khona ngapho e-UK?
Ngade sifika inamba noma 100 kodwa ukuthi kusuke kwaphazama ukuthi kathe sizulu selisina kodwa abantu lokhe bekhona phandle ezulwini kule tent ekhona efakiweyo kodwa i-tent yangkhona incane abantu babuyile ngaphandle kwezihlahla abantu bathwele amabhana amaye amabhana lamampikisha aphumile kubo Facebook la kubo social media abantu baphumile sibili abanye basuke eKhatshana abanye basuke ePortsmouth abanye bagade ngamabhasi balala begade ibhasi ubusuku bonke ukuthi bebuye khonapha eLondon abantu babuyile ngempela.
Unkosazana Kimberly Bebe isiphathamandla sogatsha lwabasakhulayo ku-MDC kwelebhilithane. Khonapha eMelika, abasekeli be-MDC labo batshengisele esigodlweni someli weZimbabwe. UMike Wobe weStudio 7 uxoxe lomunye wabaphatheke kulokhu kutshengisela umnumzana John Womera.
Izo lami ngu-John Womera.
Kuyini okulethayo lapha engase sigodlweni eWashington DC?
Lapha ngizobika kwabakithi ukuthi hey bantu benkosi, sicela kungena enhlizweni zenu engqondweni zenu ukuthi khona hayi impilo le esiyiphilayo akusiyona mpilo eyiyo esabelethelwa ukuthi khona siphile.
Kodwa ubona ngani ukutshengisela lokhu okwenzakalayo lapha eWashington DC? Ubona ngani kuyasiza lapha?
Kuyasiza, kuyasiza.
Ngani usisho
lokho? Kuyasiza ngenxa yokuthi nxa uthuli umuntu engazi ukuthi khona ophakathi kobuhlungu uzwa ubuhlungu enhlizweni yakho. Umuntu ngeke azibone ukuthi khona ubuhlungu obuzwayo bungakanani. So definitely
wena njengomunye otshengiselayo namhlanje isifiso sakho yisiphi?
Isifiso sami ngizothi siphileni impilo yothi khona uzitshele wena ungumuntu uthi khona okutholayo angitsho uthi khona imali eziningi ozitholayo amamiliyoni, hhayi impilo esimple and straightforward. Uthi mina ngifuna impilo esimple and straightforward, ngiziphilele impilo yami kahle, hayi ukuthi ngiyeshophu ngiyehluleka ukuthengisa ukuthengela abantwana izinkwa.
Ubona ngani yena umnumzana uNelson Chamisa ulapho ukwenza ukuthi isifiso sakho sifezeke?
Ulaso sibili, ulaso kakhulu.
Yena umnankagwa ke
usetshengisele ukuthi akalaso leso sifiso ngoba ngesikhathi engena yena uthi khona ezitshela yena ukuthi nguye sengupresident wathembisa ukuthi ngensuku 100 days uzabe setshengisele ukuthi khona hhayi useletha impilo engcono. Kodwa kula kwenzayo instead izinto zatshintsha, uDube wonkhona wayengezelele ebantwini.
Yini umbono wakho mayena nalokho okwenzakala khona namhlanje eHarare?
Kubuhlungu kakhulu, kubuhlungu ukuthi abazali khona manje asathathane njengabantu, sesithathana njengenyamazana. Uthi inyamazana idonki uyayitshaya, uyitshayele ukuthi iphuza amanzi, uthi natha amanzi. So usushaya lo muntu, umuntu ozihambelayo umtshaye.
Umnumzana John Womera ngomunye wabaphatheke kuhlelo lwe-MDC olokutshengisela esigodlweni someli weZimbabwe namuhla eWashington DC khonapha eMelika. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni elubhekise emhlanganweni we-African Union kwele-Tanzania. UMnangagwa usolwa ngabanengi ngokusebenzisa amapolisa ukuhlukuluza uZulu. Inhlanganiso esizimeleyo lazo ezilwela amalungelo oluntu lezigodlo ezigoqela eseMelika, eseBhilithane lomanyano we-European Union lazo zisole amapolisa lohulumende ngokuhlukuluza abantu. UChris Kande weStudio 7 uxoxele encwadi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Ukuthi uvele sokuhambelana lembele yakho neZANU PF ngoba nxa yena upresident wayekhulume wathi yena nxa bethengisela kwemthethweni abantu bayavunyezwa sokuza kwethusa ukuthi kungathi kungani idale beqala libalisa kungathi amapholisa ebalisa ngoba umthetho vele sizaguqulwa. Vele besithi funa umthetho wakhona uzaguqulwa ukuthi uncede ukuthi abantu bakhuluma okusekugceyeni. So sokutshengisela vele ukuthi uhulumende wakhona kalandeleli umthetho wesisekelo sombuso.
Bakhona abanye abathi okwenzakalayo lokhu kukhomba ukubana kukhona ukudonselana amandla kubandla leZANU PF.
Leliqiniso ngoba mina ngithe ngimi khonaphana sisimi nje labantu ngilo council wami ngimtshenga sithi laba bagqoke iuniform le siyibona le ngaso mapolisa angathi amasoja bebezimele nje kuhle. Kodwa ukuthi sokufika enye igroup ebivelela phecheya ngahle ngathi mina igroup liyana ehamba ngezimota leZANU yiyo ebamba ukutshaya abantu. Ngihle ngamtshela ngathi mina engxenye kutho okutshengisela ukuthi i-command system sibile kwiZANU PF ichiyene. Ngibona ngathi mina kulalaba abantu abavele bekhona emapholiseni ama-sergeants abavele bengabantu bakomgabe abafuna vele ukuphazamisa izinto ngoba vele kusitshengisele kodwa ngoba simi isikhathi eside abantu bezihlezi phansi bezihlabelela kungenzeke lutho. Kwasokuthi phutsha nje abanye sebezotshaya. Kuthi vele i-command structure yakhona ichiyene kuloku phikisana lokungangenelani phakathi kwe-system yakhona.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yincwethi ecubungula ezombusazwe. Ku-Live Talk namhlanje sixoxa ngokutshaywa kwabantu ngamapolisa eHarare namuhla ngesikhathi bezama ukutshengisela kuhlelo obelubizelwe libandla le-MDC. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla yamangwendi weni namuhla ugwetshwe ukuhlala ejele okwinyanga ezilitshiyomi lasificamnwembili kuthi eziyisithupha zabekwa eceleni. Abanye akade setheswa labo icala lokuphatheka ekubhidlizeni impahla yesakhamuzi khona le entaba zinduna baphiwe isigwebo sokwenza i-community service ezikolo lasemakliniki.
Umanje unkosikazi Glad Momo Showe ugwebe unduna Ndiweni ethi ngoba uyinkokheli bekumele abambe umthetho. Udumisani Dube igqwetha elisuka emathonsi ncube lo Chambers ebelimele unduna Ndiweni labanye uchaza impumela yedale.
Nizakhamiza deze zethu sicala lo lenduna uKhayisa sigwetshe kweminyaka emibili. Inyanga ezisithuba sisaspendiwe ukuthi fuyimnyaka emhlanu ezayo fana bethola belicala elokudize impahla ngomlilo onye violence even ezinyanga ze18 ukuthi ufanele beyenze i-community service ezikolo lasesibhedlela entaba zentona. Kodwa for uChief Khayisa ukhijele inyanga ezi-6 which was suspended for iminyaka emhlanu ukuthi afanele athola lecala elifana nayo then 18 ukuthi kufanele eserve phakathi. Avele uChief even engayejele bese sitshele size amaphepha eyaphila ngobe ubethemba sithi kakhanya ngasozethola i-justice. Sibe siqalile vele ukuthi kusebenza amaphepha eyaphila ezahambisa e-court kusobala wonke umuntu ade kuye enkundleni ukuthi lesandla esinye esitikileyo esathi sithungamela izinto enkantolo.
Abantu abezelalela ethonisiswa uNdiweni balinde kusukela ekuseni kwaze kwaba lihola lesithupha ntambama. Umtshutshisi umnumzana Kudakwashe Jaravaza utshele idale ukuba unduna uNdiweni wadiliza umuzi wesinye isakhamuzi esingaphansi kwakhe uFethi Mbele. Umbele ubikwa waya mangalela ikhosikazi lakhe uNonkangelo Mpengesi ayemthole esemacansini lenye indoda emuzini wakhe. Kubikwa induna yaPaula ukuba uMbele ahlukane lekhosikazi lakhe, kodwa lokhu akusenzakalanga okwabangela ukuba induna ithume abantu ukuba bayediliza umuzi kaMbele ukuba asuke esigabeni ngoba ehluleke ukulandela isinqumo. Lokhu kubikwa kwenzakala ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kuwoza Friday lamhlanje sise wange njalo sihamba lekwe Jani Bendi okuliqembu likamuyi uChristopher Shoko. Lanxa isimide iminyaka uShoko edlule emhlabeni, iqembu lakhe lisaqhubeka ngengoma njengakudala njalo lithi liqinesaka. Leli lidlalatelalo elitsha elilesihloko esithi ungakonani, liqukethe ingoma eziyisikhombisa. Buze umkhokheli weKwejani Band usizwa ngendaba Ncube ukuthi bawuqhuba njani umsebenzi.
Hayi, umsebenzi siyawuqhuba kahle sibili, hayi labantu sebejayele, sebesijayele, hayi siyawuqhuba sibili, siyabhodabhoda indawo yethu lapha eZimbabwe. Siyangena kubodinga, sibhoda sibuya siye Victoria Falls ngiwanje.
Balamukela njani abantu nxa lithe lafika esigabeni bazwa ukuthi iqembu likaChristopher Shoko likhona liyadlala esigabeni?
Hayi, babuya ngokuningi sila abantu, kunje lokho bedonselana besibiza lapha lalapha. Into esihlupha yona la amafutha nje ezimoto ukuthi zihambe indawo zonke nje, kodwa abantu basamukela kuhle.
Amadlalade wathi ngokutshona uShoko ukuze kufike lamhlanje selilamangakhi?
Ngangaphamba nithi ngibona engafika kubo 89 khonapho.
Ontambo kutwa wakabonekwa nembonje usiende ochepereka zibona. Ntambo kutwa wakabonekwa nembonje usiende ochepereka zibona.
Abangathanda ukuthola idlalade lenu leli lamanye amadlalade enu bangalixhuma njani kumbe athengiswa ngapi?
Kakhulu ezisuku sasiyenza ukwathengisa kugrama ZMC Grama, but manje sokuhlupha ngale abantu sebesizithengisela, abathi ngabethola inamba bayakwanisa ukuthi bengifonele then sebezithola ingoma.
Zithini inombolo zakho?
077 81 34 534.
Akuziphinde Ncube.
077 81 34 534.
Iqembu leli lihlabela ligxile kakhulu olimini lwesinambiya, liluxubanisa lesitonga lesindebele lapha lalaphaya. Baphuma ke enkundleni abafana beKwejani Band ngale ethi Zunu zose.
Vavana jira mshure apana jama sawina kusheko kulia tususue.
KweJani Band besiqhubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Abantu abaningi balimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa bezama ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela olubizelwe yi-MDC. Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Nhlanhla Mangwe Ndiweni ugwetshelwe ukubika okomnyaka owodwa olengxenye. Kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.